Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethule ngokusemthethweni impumela enhlolisiso eyenziwa ikhomishini yabekwa kudingisisa imbangela yezehlakalo zodlakela zikamhla ka 1 kuNcwabakazi ezabulalisa abantu abayisithupha.
Ungananzelela zonke lezi zinto ezinhle ezimenyiweyo yi-commission leyi, yizinto upresident Nelson Chamisa alokhe busy ekhuluma ngazo ukuthi hayibo kakube lokukhulumisana kwele Zimbabwe lethe ukuthula nengqubekela phambili, kodwa ngemva kokuba sakhulumisana salungisa imithetho.
Ibandla le-MDC liyalandelwa ukuthi yilo elabangela udlakela olwaqhamuka mhla ka 1 kuNcwabakazi lisola impumela yekhomishini kaMohlante. Abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association lamhlanje bafole besiya ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya kusa ugwalo lwezikhalazo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethule ngokusemthethweni impumela enhlolisiso yenziwa ikhomishini yabekwa kudingisisa imbangela yezehlakalo zodlakela lukamhla ka 1 kuNcwabakazi ezabulalisa abantu abayisithupha abaningi balimala ngemva kokudutshulwa ngamasotsha. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula le report emahofisini akhe eMunumutapa building lamhla, uMnangagwa uveze ukuba leyo khomishini eyayikhokhelwa ngowake waba umkhokheli wakule South Africa uMnumzana Khalima Mhlante yathola ukuba ukungenela kwabakubutho ngalolu suku ukuqeda udlakela olwaseluqhamukile kwakulungile, njengoba likhomishini sithi impilo zabantu kanye lempahla kaZulu kwakusengozini yokubhidlizwa yilabo ababetshengisela. Kodwa uMnumzana Mnangagwa uthi lolu gwalo lwekhomishini lukubeke sobala ukuba sasingekho isidingo sokudutshulwa kukaZulu mahlayana ngamasotsha.
Whilst the deployment was lawful, the operational framework in terms of Section 37, subsection 2 of POSA was not followed, in that the deployed troops were not placed under the command of the regulating authority due to time constraints as acknowledged by the Commissioner General of Police. 4. Whether the degree of force used was proportionate to the ensuing threat to public safety, law and order. A. Given that property and lives were under threat at various locations, and in light of the inability of the police to disperse the protesters, the firing by the army and the police of warning shots in the air in pursuit of their stated mission, which was to clear the CBD of violent protesters, was proportionate. B. However, the use of live ammunition directed at people, especially when they were fleeing, was clearly unjustified and disproportionate. C. The use of shamboks, baton sticks, and rifle butts to assault members of the public indiscriminately was also disproportionate.
Lolu gwalo luveze obala ukuba inkokheli ebandleni le-MDC Alliance yiyo eyabangela ukuba lube khona lolu dlakela ngalolu suku, njengoba kwakusobala ukuba yayingeke yamukela impumela yokhetho eyayizabeka umkhokheli wayo uMnumzana Nelson Chamisa ukuba enqotshiwe. UMnumzana Mnangagwa uqhubekele phambili esithi lolu gwalo luveze obala ukuba bonke abalahlekelwa imiphefumulo ngalolu suku kuze kube lalolu dlakela kwabangelwa ngabakubutho.
The Commission's finding on a balance of probabilities from all the evidence received is that the deaths of these six people and injuries sustained by the 35 others arose from the actions of the military and the police. At least 6 persons sustained injuries as a result of the actions by the protesters. Several people and institutions had their property, including vehicles and wares, either looted, damaged, or burnt. A detailed list of these is attached as Annexure 8. It is found in there. In addition, the negative impact of the riots on the economy of the country as a whole has been assessed and reported on by the Minister of Industry and Commerce, Annex 9.
Kusenjalo li commission ikhuthaza ukuba bahlawulwe bonke abalahlekelwa izihlobo njalo lamapolisa aphange enze uphenyo lokudingisisa ukuba ngobani ababangela ukufa lokulimala kwabantu ngalolu suku okubalisa ukusebenzisa ubufakazi baba kubutho abathathwa imifanekiso lamavideo bedubula beqondise imibhobho yabo kulabo ababetshengisela. Le report yethu lwelamhla ikhuthaza njalo ukuthi abedale lephalamende kumele bathathe amanyathelo uguqula umthetho ukwenzela ukuba abenhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC ibekelwe isikhathi esibethiweyo sokubana yethule impumela yokhetho lukamongameli. Ikhuthaza njalo ukuba uhulumende ahlawulele bonke abalahlekelwa yizihlobo njalo asize imuli eziseleyo okubalisa ukusa ingane zabalahlekelwa imiphefumulo ezikusibanga sokuba sesikolo ezikolo. Ikhomishini ebikhokhelwa ngumnumzana Mohlathe ikhuthaza njalo ukuba iguqulwe njalo imithetho elawula phezu kokusa abakubutho ezitaladeni lapho kuqhamuke udlakela ngesikhathi esebenzisana lamapholisa ukwenzela ukuthi kungaze kwathatha isikhathi eside ukuthatha amanyathelo nxa sekudingakala ukuba baphume. Njalo ikhuthaze ukuba lapho amapholisa labakubutho nxa bethe baphuma bangena esitaladeni ukuyaqeda udlakela badinge indlela zokusebenza ezinqabela ulahlekelwa yimpilo kwabantu ngesikhathi betshengisela. Lolu gwalo lwale report lusole njalo abamankampani athapha izindaba ukuba ebeloba ngendlela engalunganga akahulumende ukuba ayeloba ethatha uhlangothi lukahulumende ngesikhathi sokhetho kuthi lawo asebenza ezimele wona ayebhala ngendlela yokuthatha uhlangothi lwabebandla eliphikisayo le-MDC. Kusenjalo umnankagwa uthi useza ihlolisisa liripoti yena lohulumende bese bebona ukuba kuthathwe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Ukuhlaziya lolu daba umthungameli inkomo weStudio 7 uxoxe loDr. Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa yena oqale ngokumbuza ukuthi uthini ngale impumela.
Lanxa ikhomishini leyi ibilabantu bezanu abaningi ilabantu bazonda iMDC abaningi kusuke kwabanzima ukuthi kuqanjwe amanga kumbe kungakhulunywa iqiniso ngendlela ukuthi wabona ukuthi basike bakubona ukuthi hayi abantu babulawa libutho abantu babulawa kumbe ngamapholisa njalo ukuthi ukusetshenziswa kwemibhobho ebantwini bekuyinto engaqondanga bathi lamapholisa ufanele anikwe imfundo yokuthi kusetshenzwa njani lokuthi imithetho ilungiswe. Ungananzelela zonke lezi zinto ezinhle ezimenyiweyo yi-commission leyi yizinto upresident Nelson Chamisa alokhu ebhizi ekhuluma ngazo ukuthi hayibo kakube lokukhulumisana kweleZimbabwe silethe ukuthula lengqubekela phambili kodwa ngemva kokuba sakhulumisana salungisa imithetho ukuthi fanele constitution saqinisa inhlangothi ezizimeleleyo zothe ezifana labo Human Rights Commission labo Electoral Commission njalo njalo zenezo izinto ezikuhlelo lukapresident Nelson Chamisa ukhanye ngani basuke balubala kahle uhlelo lukapresident.
Bathi njalo amapholisa kumele afundiswe ukuqhuba umsebenzi ngendlela ebukekayo ngendlela eqondileyo njalo engathathi hlangothi. Lithini ngalokho?
awubonike yiyo lento ekade ivele ikhakhalelwa ngizizane za kwele Zimbabwe ukuthi hayi amapolice akenze umsebenzi ngendlela ehloniphayo ehloniphekayo njalo enze ukuthi bale lokhu bethenjwe nguZulu wathi besetshenziswa zinhlangothi ezithize kumbe ngamapolitical party athize kumbe ngabantu abathize ngibonani khona okuyinto ebukekayo kakhulu kodwa singakhohle ukuthi le impumela isuke yangcoliswa ngokuthi iqale phambili ngokuzama ukuthathela uZulu weZimbabwe ilungelo lokutshengisela elilo eliphuma kuconstitution.
Lo Dr. Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa sixoxe njalo lelunga lezana uPF uMnumzana Joseph Chuma.
Nxa ngiyikhangele impumela yekhomishini ngibona ngani amadizela labomama bazamile ukwenza umsebenzi wabo ngendlela okade kumele bewenze ngawo ngoba bakhangele inhlandla zonke abazange bekhangele inhlandla yinye. Siyababona lapha bechopheza okunye okwenze ngamapholisa lamabutho ngapha futhi bechopheza okunye okwenze ngayinkokeli eziphikisayo ezamabandla aphikisayo ezakhuluma izinto ezadala ukuthi kuqine kuthiwa lakhonokho. So ngibona ngantha ingasukulandelisisa konke abangabe bekufezile aba bakukhuluma ingasisa esigabeni esinye esingayenziwa ubana mhlawumbe elakusasa sikwanise ubamba umumo onjenganalo owasehlelayo ngemva kokhethelelo olukajula ibenti.
Ngiyazi baba uChuma kawisiso sikhulumeli sebandla lezanu PF kodwa ngokubona kwakho ubona ibandla lakho lizamukela yini izixwayiso lezi ngokugcweleyo?
Well ukutsho kahle kubana mina ngisho sikhulumeli sezanu PF kodwa into engiyazi ukuthi izanu PF libandla elibalulekileyo njalo elinokuzithiba lokulandela komthetho. Ikhomishini le ifake ngumongameli wethu isiyenzile umsebenzi wayo sokuyethuliwe phambi wethu. Into yokuqala umele sihlale siyazile kona into yenzile eyenzekileyo ayenzanga izanu p f njengalibandla lethu yinto eyenzakala phakathi kwabantu abaphikisayo lohulumende emelelwe ngamapholisa wasekungenela amabutho ngenza ukuthi amapholisa ayeseyehluleka ukubamba umumo ngenxa kubaba lutshwane wacela kungena abesimuni. Thina abezanu p f lathi besingabadlali enkundleni khonapho besingama-players ngakho-ke okukhulunywa ngorefu kumbe ukhomishina waworefu sikulalela lathi njengoba abanye abaphikisayo labo kumele bekulalele kunjalo bese sithatha from there siqhuba sisiya phambili.
UMnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu p f sixoxelaye ekobulawayo. UNtungameli Nkomo uphinde waxoxa lengcothi kwezombusazwe uMnumzana Denis Zulu Macaphulana.
Abantu abaningi baba abazayibona imiphumela yalolu cwaningo lophenyo bazajabula mhlawumbe ngama-recommendations lemicijo emibili emithathu efakiweyo ukuthi kukompensethwe abafelwayo njalo kumiswe emthethweni laba ababulala abantu nokuthi kuphenywe udaba lwegugurawundi ukuze luqondiswe kahle. Eqinisweni lamaqiniso abantu abangasoze bakunanzelele lula yikuthi sokuzahlukunyezwa abantu abathile abanye abangamasotsha njalo labo abafelwe ngabantu babo baphiwe izimali ezithile kumbe kwenziweni kodwa izigangi ngokwazo ezathumela amasotsha la ukuthi ayebulala abanye abantu njengabo ziyasala lokho ezinjalo zingazange zamiswe emthethweni. AmaZimbabwe kazana abangamasotsha la bangama-civilians yibo sebephuma endabeni beyingama-victims bengababuleweyo bengama-victimizers bengababuleleyo kodwa abanikazi balolu dlame abayibo abathumele amasotsha bawanika umlayo okuthi ayedukule abantu amagama abo kaqanjwa kabamiswanga ngaphambi komthetho njalo akukhulunywanga ukuthi kwenziweni ngabo.
Umbona ezilandela yini izixwayiso zalikomishini umongameli Mnangagwa?
Angimboni ezilandela kakaze abonise emva kwakhe nakhathesi kwakhe ukuthi ungumuntu ozimiseleyo ukulwa le-corruption ngempela ukulwa lo dlame ngempela lokuguqula umumo welizwe ngempela. So kungathi isikhundla sakhe usithathele ukuzivikela amacala akhe lokuzivikela amacala abangani bakhe asebenza nawo. Ngulwane umuntu esingathi ngesilungu u-defensive, akazange achaya izandla wazivula yena ngokwakhe enhliziyweni nasengqondweni ukuthi alalele okukhulunywa ngabantu bokukhulunywa ngumthetho ofana nalowo phawulwa yi-commission le. Kungaba isimanga ukuthi okokuqala engalandela izixwayiso zale commission. Nakho abantu beZimbabwe bangathatheki besuke bejabule masinyane. Bekumele izigange ezinze zathumela amasotsha ngoba amasotsha athunywa ukuthi bahlasele abantu abangaphathanga isikhanya. Kube yiso ezimiswa phansi komthetho labo njalo abasezikhundleni eziphezulu. Nakuyibo abanikezeli layo ukuthi abantu bagikile behle kulezo zikhundla zithathwe ngabantu abanezandla ezihlambulukileyo ezingelagazi.
Umnumzana Denise Lomacaphulana ingcwethi ecubungula izombusazwe wexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Luyana. Uyalandela ke uhlelo lwe live talk lele Ntungameli Nkomo with the connection to Melanie text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Japan selethule uhlelo lwalo lweminyaka emihlanu elandelayo lweziqondiso zomvikelo walelo lizwe ezokuqinisa ukuzivikela kwalo ekuhlaselweni ngomakhelwano abafana leChina leNorth Korea. Lanxa abantu bakwale Poland betshengisele besola inyathelo likamongameli Andrzej Duda lokwehlisa iminyaka kumele omahluli bomthethwandaba waphezulu elizweni okumele achiye umsebenzi izolo, usayine ugwalo lokwethulwa kwalowo mthetho edale lephalamende ukuze omahluli baye ekuphumuleni masinya kulakuqala. Amanye amalunga enhlanganiso yabalwa ngumpi yenkululeko, iningi labo bangabe committee ebona ngenhlala kahle yamalunga aweZimbabwe National Liberation War Veterans Association, eyo welfare team, namhlanje bafole besiya ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya kusa ugwalo lwezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelelwa iholo lempentsheni. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalwa impi yenkululeko abangaba ngamachumi amabili namhlanje batshengisele ngokufukula besuka e-Africa Unitske belindwe ngamapholisa beqonde emahofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa befuna ukuyanikezwa ugwalo lwezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelwa inhlawulo zamampentsheni lokuthi zigcwaliswe izithembiso ezenziwa ngesikhathi sokukhankasela ukhetho lwalonyaka. Okwamanje abalwa impi yenkululeko baphiwa impentsheni yamadola edlula kancane amakhulu amabili $234 ngenyanga. Ngakho-ke bathi bafuna ukuhlawulwa inkulungwane ezimbili zamadola ngenyanga abayithenjiswa mhlaka-1997. Ngakho kumele ihlawulwe kusukela ngalowo mnyaka. Okutshengisela lokhu kuveza sobala ukuthi kulokufufuthela phakathi kwenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko njengoba kade bekhona namhlanje bosole kakhulu unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association njalo engumsekeli kamphathi ntabo obona ngendaba zabantu bempi yenkululeko umnumzana Victor Matema Danda besithi uyehluleka ukumela izifiso zabo kuhulumende. I-Studio 7 kayisenelisanga ukuzwa umbono kamathema danda ngalolu daba kanye lesikhulumeli senhlanganiso yabalwa impi yenkululeko umnumzana Douglas Mahia njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI iphawule ugwalo olulesihloko esithi Perceptions on Corruption and Service Delivery in the Mnangagwa Dispensation, lapho abaveze ukuba udubo lwenkohlakalo lokhe lubhahile elizweni njalo aluqedwanga ngokususwa kwaye ngumongameli uRobert Mugabe embusweni. ekhuluma ekusungulweni kwalolu daba umkhokheli wenhlanganiso le umnumzana Petsairwanya uveze ukuba inhlanganiso zikahulumende ezifana lolwamapholisa kaziqinisi umsebenzi wokulwisana nalolu dubo lwenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iningi lithi akuthembisi ukuthi umnotho welizwe uzaba ngcono, njalo lo hulumende enelise ukufeza izikhalazo zababalisi kanye labodokotela abakhalale umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo kanye lokulithola ngemali yedola leMelika. Lokho kwenzakala inhlanganiso yeZimstats isanda ukwethula umbiko otshengisa ukuthi umnotho welizwe wehle ngesilinganiso sokwedlula kancane ichumi ekhulwini, i-10.16% kunyanga ezilichumi lambili ezedluleyo. Ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kuchera uchasisa ngalokho.
Kutshengisa ukuthi kulenkinga kumnotho wethu. Okwenzeke ukuthi inflation ibe khona ikukhwela kwentengo kumbe kwempahla esetshenziswa ngabantu on a daily basis. So into ezinjengama-basics usakhumbula ukuthi isinkwa sesi-$0.45, amafutha we-cooking oil aseku-$7 nxa ungamathola, kodwa emsika wensitha aku-$10. So into ezinjengalezo yizo ezikhwezi inflation, ukukhwela kwentengo ngendlela le yokuthi abantu sebesebenzisa imali eziningi ukuthi bazuze abangafuna ukuthi bakusebenzise langa ngelanga.
Iningi eligoqela umnumzana Neva Nyahunzwi owenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lithi akusomlando walo ukuthi uhulumende uyithatha ngaphi imali, yena kufanele ethule inhlelo eziza kwenza impilo ibe ngcono.
Kufuna thina ukuthi kona nxa bengafuni ukuthi kona sekhole ngama US, kumele izinto zonke lezi ezibiza ama US dollars kathesi siyahamba kuma private doctors bayafuna ama US dollars. And uminister of finance ngokwakhe uMthuli Ncube uthe yena singa import izimonta kumbe singathenga ezinye izinto outside, nxa sesidikeya laphana kumele sisebenzise either ama-rands lama-US. Thina sithe siyathola ngaphi thina lokho sihola ama-RDGs? Kesi ama-teachers banikwe kuthiwa kona yi-bonus, but ikiti leyi kayiso bonus. Indaba sebekhiphile i-housing le-transport allowance. Mina lapha eMathebele North beyile more than 21 ama-teachers abangazuzanga i-bonus. And i-reason yokuthi kona indaba engazuzanga i-bonus asiyitholanga. And laba abayizuzileyo i-bonus leyi ayikwananga, bakhiphile i-housing le-transport allowance iyafunakala. Kodwa ama-non-mandatory sendings vele kuningi. U-Secretary General u-Raymond Majori wanika u-president incwadi elama ilesikhalazo ezababalisi.
Umnumzana Kuchera uthi akuthembisi ukuthi umnotho welizwe uza kuba ngcono kunsuku ezilandelayo.
Awukhanye ukuthi izabuyela emuva, ngibona njengani izaqonga ngoba is a result of ukungasebenzi kwe-economy yethu. So khathesi uyabona ukuthi silama queues amaningi awe-fuel. Inflation sayibona iqonga ngoba abantu bayabekhweza intengo. Nxa amafutha ezimota engakhwela intengo yawo, uyabona ukuthi it will have esingathi yi-ripple effect. Into zonke ziyalandela ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota. So angiboni ukuthi khathesi for the next 2 or 3 months kuzalunga. Ngibona njengani inflation izaqhubeka ikhwela until sesibonile ukuthi into ezinjenge-fuels sezikhona.
Lanxa uhulumende esithi ulamacebo okuvuselela umnotho welizwe agoqela olwe-Transitional Stabilization Program, iningi lithi kusobala ukuthi awancedi ngoba ilizwe lingelamafekithali njalo lingazikhandeli impahla ezingaletha imali yakwamanye amazwe kanye lemisebenzi elizweni.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Abohlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemithelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra bakhuthaza abachayeli ukuthi basebenzise ubulembo beinternet ukuthola incwadi zokuchaphisa imota emngceleni ama-temporary import permits ngesikhathi iningi lilungisela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Iningi labachayeli beZimbabwe abaseBotswana bamukele ngenjabulo inyathela lohlangothi lweZimra lokuthi utholakale kalula ebulenjini incwadi zokuchaphisa imota abazasebenzisa ngesikhathi beseZimbabwe ngekhefu ezama-temporary import permit ama-TIPs. Inyathela leli lethule ekuqaleni kwawona lo umnyaka, kodwa iningi belokhu lingakwazi kumbe kulekuhlakana elithola ama-TIPs ngale ndlela. Ngesikhathi iningi lilungiselela ukuphuma lisiya ekhaya ngekhefu lekhisimusi, iZimra yethule umbiko ikhuthaza abachayeli ukuthi bafune ama-TIPs kalula ebulenjini be-internet. Abachayeli abathola ama-TIPs ebulenjini bathatha isikhathi esifitshane emngceleni uma bengena elizweni ngoba bengasela sidingo sokuloba kakutsha emaphepheni. Umnumzana Andrew Ndlovu osebenza eHebron uthi inyathela leZimra liyancomeka ngoba kuzehlisa ukuminyana kakhulu ngamakhefu afana lawe ikhisimusi.
Siyabonga kakhulu ukuhlelo olwenziwe yiZimra olokwenza electronic lokho esingathi ukuthenga ama-TIPs endleleni ungakafiki unqabela ukuma isikhathi eside emngceleni lapho ukuthi ngesikhathi sekhefu kusuke kube nzima kakhulu ngoba kuba nemizila emide abantu abaye bethenga la makhefu. Ngase sivunyelwa ukuthenga electronically kuyasisiza kakhulu ngoba
unkosikazi Ellen Dube uthi lokho kuzaphathisa kakhulu ngoba abachayeli beqeda isikhathi eside bezama ukuthola incwadi zama-TIPs.
Siyathaba kakhulu ngalokho sokwenziwe yiZimra ukuthi sikwanise ukuthi si-clear izimoto singakafika e-border. Ama-TIPs siwa-clear online. Kuyasisiza ngoba ama-driver asami isikhathi eside.
Noma nje ukusebenzisa ubulembu kuncenywa linengi, umnumzana Khumbulani Nkomo yena uthi udubo olungaba khona ukuthi imitshina yeZimra yenza kube lula ukuthola lezi ncwadi ihlale isebenza.
Okwenziwe yiZimra ukuthi abantu bekhokhele imithelo yokungena kwezimota ama-TIP ngalendlela kuyinto enhle njalo yiyo indlela yokuya phambili. Siyananzela ukuthi kade sesikhathi se-advancement in technology into eziningi vele sokufanele zenziwe ngemtshina hayikhona ukuthi abantu besiyalayini amanywadi kuyahlupha. Lokhu kuzanceda kakhulu abezimota ukwenzela ukuthi bephange ukuklia. Okuqakathekileyo ukuthi iZimra ibone ukuthi i-system ihlala isebenza. Kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi i-network lento ezinjalo kungasebenzi kahle kube sokusiba yi-inconvenience ebantwini.
Abachayeli bavame ukuphuziswa ukufolela incwadi zama-TIPs ikakhulu emngcolweni emibili ehlala isiphithiphithi eye-Beitbridge kanye le-Plumtree. Sewuqalile ukuphithizela ikakhulu e-Beitbridge, abavela eGoli besiya ekhaya abaziwa kakhulu ngothi zinjiva sebeqale ukungena elizweni ngobunengi. E-Plumtree bongakaphithizeli kangako ekuqaleni kweviki, kodwa iningi likhanyelela ukutshayisa emsebenzini ensukwini ezilandelayo lalo lilubhekise ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
singakagqibi uhlelo lwethu lamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethule ngokusemthethweni impumela enhlolisiso eyenziwa yikhomishini eyabekwa ukudingisisa imbangela yezahlakalo zodlakela zikamhlaka 1 kuNcwabakazi ezabulalisa abantu abayisithupha. Ibandla eliphikisa le-MDC elikhokhelwa umnumzane Nelson Chamisa liyalandula ukuthi yilo elabangela udlakela lolo. Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ifolile lamhla isiya ehofisini kaMnangagwa. Oliver Lelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.